Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhla 7 zibandlela 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlengwa abantu abalithumi lanhlanu abadilikelwa ngumgodi. Kukhuzwa abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe.
Omunye lapha bekhuluma ngolimi lwesihlona esiyena kuzomele badudulwe labo abantu bayelesodo ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo, vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethiswa abantu bakithi.
Uyaxokozela eZimbabwe ngenxa yohlelo lwegugurawundi okumele lukhokhelwe zinduna.
Imathebe ndifile ngendaba zegugurawundi ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulali alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Igugurawundi ya-afekta sonke lami
ngindu kodwa liyayiphika. Liyayiphika.
Sizalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abemba amatshe aligugu emgodini we-Red Wing ePenalonga olensuku ezimbalwa wadilikela sebehlengwe nguhulumende lenkampani ezijeneyo. Umphathintambo kahulumende wezemigodi uMnumzana Soda Jemu uncome okwenziwe izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo abadonise ndawonye bahlenga abantu laba besekucatshangelwa ukuba bazafela emgodini lo ophansi kwenkampani ye-Better Brands ekaMnumzana Scott Sakupanya. UJemu uthi kusetshenziswe imitshina yama-satellites yokudingisisa ukuba abantu laba bangaphi kwasekugejwa bayaphutshela lapho kade bedilikelwe khona ngumgodi lo. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ikhathele ngokuzwa abantu bethuka izalwane zakwele South Africa besithi kumele zihlaselwe ngoba ziyabazonda. UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso le, uthi kulabanye abathi sebediniwe ukuthukwa izalwane zakwele South Africa. Konke lokhu kukhanya kudalwe ngamalunga ebandla le-Democratic Alliance abemba abadabuka ababambe abadabuka eZimbabwe ekade bezama ukuchapha uLimpopo ongekho emthethweni. Ayisizwe uMkhwananzi exoxa ngodaba lolu.
Lezo nkulumo sizizwa kakhulu zikhulunywa ku-social media, kwenziwa ama-expresses kulokho kwakuthiwa yi-Twitter. Nakwezinye nje indawo ku-social media, abo-Facebook, nakho kuboma-WhatsApp lapha emagroupsini, sizwe sekunezinto endulo eziqinileyo, ezinye eziphambukileyo mpela ezithembisa ukulwisa ama-South Africa. Sizwe omunye lapha ekhuluma ngolimi lwesihlona ethi yena kuzomele badudulwe laba abantu bayelesodo ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo, vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthi kiswa abantu bakithi behlambalazwa beseyiswa. Yonke lento ayisiphathi kahle, iyasichukuluza lathi singabakhokheli. Kodwa ke into esiyishoyo ukuthi akungabi ukuthi ngenxa yokuchukuluzwa abantu sebezilibala bona ukuthi bayizethekele ezweni labantu, futhi kulesimilo langendlela yokuziphatha esiyaziyo thina esakhuliswa ngayo.
Kuyini okwenze konke khona kwaqala abantu sebesikhuluma into ezinje?
Indala vele into ye-xenophobia lapha e-South Africa, kanti sekuba kakhulu ukuzwakala njalo nje lakho futhi khona le kuma social media kule ihlebu labantu ababe bezipha ngama patriot into ezifana nalezo bethuka behlambalaza ama Zimbabweni bawatshela ngokunuka bewatshela ngobugwala. So kuyakhanya ukuthi sekufike lapho abanye babantu bakithi asebefila ngathi sokumele bakuphendule lokho, kanti thina sithi ha-a, hlisani imoya yonke lento iyananzeleleka ukuhlambalaza nokuthethiswa kwenu, kodwa akusiyo indlela yokurisponda ngayo le. Zikhona indlela nama-structures esingakwenza lokho ngendlela nathi sisale esinike isithunzi ingahlambalazi ibizo lethu nebizo lesizwe sakithi.
Ye, abantu bazondiswa ngelokho kwenziwe i-Democratic Alliance kade ixutshanisana labadabuka eZimbabwe khona ngale mfuleni eLimpopo.
Lokho-ke yikho kuthele yonke iparafina, umlilo uvele ukhona, kodwa iparafina yonke ithelwe yilokho-ke okwabomakhenzi, ngoba nakho mase kuyukuthi abantu bazofila ngathi hayi sebezogijinyiswa impela njengezilwanyana. Mhlawumbe ukubathelela lowo mfutho esesiwubona umisguided kakhulu ukuthi no, they cannot respond ngendlela abaput South Africa First Dayton Makhenzi abenza ngakhona. Bona abayenze into yabo ngokuzithiba nokuzithoba. Siyakunanzelela mpela ukuthi lakho lokho mpela yikho okuthela iparafini kakhulu, kodwa-ke indala nje into yokuthi kube kutshintshwana ngamazwi between ama-South Africa namazimbabweni kungekho kuzinga leli esesikubona ngalo sokuthi-ke hawu sokungumhlambukazela usipho.
UNomzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Uyaxokozela eZimbabwe ngohlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wegugurawundi oluzaqhutshwa zinduna eMatabeleland. Abaphikisayo bathi akumelanga uhlelo lolu luphathwe zinduna, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi luzaqhutshwa ngemfanelo zinduna. Ake sizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele we-Freedom Alliance, exoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okudale le ZANU-PF Central Committee. Uncube usungula lolu daba.
Imathebenzi ifile ngendaba zeground lithumela abantu babazotsha abantu bababulali, alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Iground ya-afecta sonke lami ngini,
kodwa liyayiphika
ezafayo.
Akuyivume, akuyivumi ukuthi ngoba abantu wayenzani yayenziwa ngubani iguground
yakubani wayenzani?
Kodwa uyavuma phela ukuthi iZANU yiyo eyabulala abantu.
ZANU Jonge, what right? IZANU, iPF ZAPU neZANU Jonge sokuhlangana sokuyi-one.
Ngubani okuvumayo ukuthi iZANU yabulala abantu?
Ngabe lokho bebulawa, ukubulawa kwakukhona lathi safelwa sinje babancube.
Ngubani wabulala abantu bakutsho?
Mina abadala bami babavela kuZAPU side.
Wabulala abantu mbani Chuma? Sengibuza nje umbuzo wokugcina, ngubani wabulala abantu Chuma?
Ungambuza imbuzi
izani, nxa ungakwazi izani, kodwa ile namhlanje iyaphika
esikhuluma ngayo. Ncube kaiyo ZANU Jonge le inhlanganiso nezaphu obahlangana ubaba uNkomo lobaba uMgabe.
Awulaqiniso bakutsho iZANU iyona leyani yakudala eyalisa abantu ukudemonstrator, yiyo yakudala yona leyani. IZAPU ngayifaki khonapho.
Ungasiphozela into engasiyo nkosi yami. Mina ngithe siyiZANU PF entsha evela kuZANU Jonge.
Mina lawe singama-victims babachuma, mina lawe singama-victims.
Bahlangana bahlanganisa amaphathi omabili ona lawana kusenzelwa ukuthula lokuxolelana.
Ukuthula kulokuthula khonapho kusaliswa abantu ukuthi bayedemonstrate.
Ufake izinduna ukuthi
zenzeni
iphele.
Vumelani nabantu bayedemonstrate babachuma.
Umuntu we-Midlands wawazumezeka baba ngendaba yekhona.
Vumelani abantu bayedemonstrate babachuma, liyekele into leli yenzayo.
Siyenze kanje.
AmaNdebele yahlukumeza la the part of Midlands, angithi so yinto yethu sonke, asonto i-opposition. Ningabe lokhu lifuna ukusikowa ama-points
ngevumelani abantu bademonstrate
kuzanu pefu zafelwa, sibuhlungu ngakho, yikho sifuna kulungiswe. Yikho bona sathi umongameli wethu ngathathi i-Rosen ama-steps ukuthi kulungiswe khonoko, yikho wabiza
izinwabiza
ama-stakeholders wonke, ama-community based organizations wonke abizwa e-status kobulawa labantu right. Sikwenze njani? Kwaphuma khona ukuthi hayi induna kazibambi into leyi
akusebenzi,
kumele bakulungise ngoba yibo abanikazi bomdabu phela labo
izinduakusebenzi
lokho. So akithina emandebeleni ngabe induna ziyazihlonipha, so sifuna bekubambe kuze kufike ekuthutheni ukuthi kona impumela yini into yegoground lengo ufuna ukuyabhuza as opposition
kumele litho qala ukuthi wabulala abantu ngubani izinduna ngubani wabulala abantu
ye ngalizwa kakhulu ngingene kunapa
no angabe kube le unity yiko kwaba le unity mhla ka 22 December 1987 ngoba abantu laba balokhu besibulala besibulala manje ngcono kube le unity umsindo lo uphele
akusebenzi lo
paper from that initiative kaBamgomo kumele simboke for that sacrifice ayenzayo ukuthi that hayi ngcono kubanjalo lapha kuphela okwinto lokwabantu belokubebulala
ye ngiyalizwa kakhulu igolide ngiyalizwa kakhulu
into yaphika
akula abantu ababulalayo chuma izani yabulala abantu ungathi abantu babebulalana ngubani umuntu ezani wabulawani
yiko ngithe izani yaphela kudala ngosi kathethi izani PF ehlanganisa iPF zaphu lezalo jonge
ya into ze lapho ke sengilizwe kahle
zaphu lezalo jonge ukungenise ekhanda konoko kugcile baba
ngabe
akula problem bavunye ukuthi baphume beform okunye kona ngale eceleni but thina sathi ngoba umkomo la sibuye ngePF zaphu lezalo jonge eka baba umgabe kwahlangana kwaba izalo PF
ye nyalizwa kakhulu ke ekugcineni konapho ngizacela ukuthi ubaba uNcube aphose lakhe ngegugu rawundi khonokho kwezinduna ubaba uGolethu uzalandela khonapho ngamafutshane sebeni
lokho kwezinduna okokuqala kumele kuqale kuthiwe ngubani owabulala abantu waye babulalelani ukuthi lizama ukumenda isilonda esingelatshwanga kakusebenzi akuthumi ukuthi umuntu owabulala abantu ngubani wayethunywa ngubani waye babulalelani labo bantu njalo ufuna ukuthi kwenziweni ukuthi bese kuthatha izinduna sezisiyabanjiswa ilokhu zeningcekeza enziwe izalo and izalo ingavumi ukuthi khona into le bayenzile othuma ebabasekela intweni ngabe bahle batshelane kwapani ukuthi akuvunywe ukuthi izalo yabulala abantu
ye baba ugolide ngamafutshane kwalapho ka
umfowethu uncume lapha kushouthi lawo zisiza ukuhamba njani induna sokuthi zizokhuluma induna zizohlanganisa bona labo amavictimu nalawo yiwo afunakalayo emhlanganweni walowo lezinduna bekhuluma khonoko okhulumayo baba Ncube uvunyele ukuthi ukukhulume emhlanganweni walowo yabo sibizwe izinduna
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance Zingangeni kusigaba esilandelayo sesihlangene ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ophikisayo kwele Sudan umnumzana Osman Sonko usevinjwe lidale le-Constitutional Council elithi amaphepha akhe abengaphelelanga ukuba angene ukhetho lwalonyaka uSonko waba ngowesithathu ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019 Inkosi yakwele Jordan uKing Abdullah uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo uma kungamiswanga impi ephakathi kwele Israel leHamas. Uthe le Melika kumele litshele ele Israel ukuba lingahlaseli eGaza. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungami Linkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sisenzelana amhlophe ukuthi thina abanye sesingenile kuwo umnyaka lo omtsha. Kungathi kokuhlakanipha kwethu ngokwenza kwethu, kodwa kuyintando langamandla kaSomandla ongehlulekiyo enhlelweni zakhe. Ungafanani lathi esenza amaphutha kusa kwamalanga. Ukubona kwakho umnyaka 2024 akulona iphutha kuNkulunkulu. Kuyinjongo kuyinhloso kuluthando lwakhe lentando yakhe ukubana mina lawe sibe khona kulo umnyaka ka-2024. Bebe baningi abafisile ukuthi bangene kuwo, abanye bethembe kade bekuthembile inotho yabo, amandla abo, izikhundla zabo, ukuziphakamisa kwabo. konke lokho uNkulunkulu kubekezelele ukuthi kube khona. Kodwa ke namhlanje ke sikhangeleni incwadini yabaseKorinte 5, sikhangeleke uverse 17 esimbale ngeviki eliphelele sekufika ku-18 namhlanje. Kufundeka kanje, kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha kokuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. 18, khepha konke kuvela uNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye nguKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Lapha ke sizwa uPaul etshela bona baseKorinte ukuthi yebo kudala kwedlule sokuvele okusha. Okusha yikuphi? Okusha yikubana siguquke sintshintshe ngothando lukaKristu, sibe izidalwa ezintsha ekwenzeni. Yebo, iminyaka yethu yabe kuyiqhubeka ikhulu isiya phambili. Yebo, siyabe silokhu sikhula siguga. Kodwa ubusha obuthiwoyo buchiwo umuntu ongaphakathi, ukuthi izinto ebezikhona ngayizolo kazedlule. Siqalise ngezinto ezinhle ezintsha. Yonke into entsha imvama iba yinto elobuhle. Lesicathulo, lesigqoko, lemota, la ngayini olakho lendlu, kusesekutsha kwakukhwabitheka kwakukuhle, kubukeka kuthandeka, kodwa ukuhamba kwesikhathi kwaguga. Kodwa-ke umuntu laye njengoba kuguga inyama, kodwa ulakho ukubana azivuselele ngaphakathi abe ngumuntu omutsha. Nxa ekade esaziwa njengomuntu odlama, odlakela, wamanga, ixoko oxabanisayo, ongathembakalanga, olamanga, azintshintshe yena ngaphakathi, azitshele ukubana umnyaka ka-2024 ngifuna ukuba umuntu owehlukileyo, kuze kumangale lalabana ade becabanga ukuthi lo muntu uyaqhubeka ngalobo bubi akade labo eminyakeni odlulileyo. Umnyaka lo awube yinkonzo. Nxa sithi inkonzo, asitsho ukuya emacaweni lapha esikhonzela khona, ngaphansi kwezihlahla lapha esingenela khona. Utsho inkonzo yangaphakathi, ukubana nxa izinto bezingazihambi kuhle phakathi kwabantwana labazali, phakathi kwabathetheneyo, phakathi kwabasebenzayo labaqhatshi babo, phakathi kwababusi ababusayo lababuswayo, kumele kube lokubuyisana, kuxolelwane, kulungiswane, ukuze impilo le eka-2024 ibe yimpilo engcono kakhulu kulale eka-2023. Nxa senza amaphutha, asivumenini. Siyacela ukubana konke esikuqalisa lo nyaka, umnyaka uqalisa kakube isibusiso, kube inkonzo yokubuyisana phakathi kwethu kanye loNkulunkulu uqobo lakhe. Asikhulekeni Thixo, sicela ukubuyisana lawe kuqala, ukuze sibuyisane nalabo esihlala labo ezindaweni zethu ezijeniyo. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
Kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha. Lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa ize-sexual reproductive health. Sizame ukuthi sifundise abatsha kakhulu indaba zemacansini, konke jikelele nje okukhangele abatsha. Sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bethe emacansini, bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive, ama-STI, imikhuhlane enjengabo-HIV. Kakhulu sisebenza nabatsha emadolobheni, senenzeleka lesi mkhuhlane emacansini yemetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo
lokho uhlelo lokuqhatheke kanganani
ihlelo lezi sizenzayo kuyaphathisa kakhulu ontanga esingathi khona i-behavior change sikhangela ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana laba izibelo ezibazenza bengenalwazi olugcweleyo umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu
abanye bayabe besithi hatshi ukuthi siphangise kuye emacansini ukuthi asila okokwenza abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi ukuxhumanisa njalo okubili lapha
senanzela esikhathini esibengi abatsha abakhona kathi sibakhala ukuthi hayi elizweni akula msebenzi xa sikhangele evinanemployment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu so umuntu loku sinikile i-information kodwa nxa yengena okokufaka esiswini ngizakunika umzapho ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana oyinkazana lobo information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi kuyathi ubuyele endlini asise kungelakudla kungabuya ubaba umbushugadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini information yonke lana omnike yona nti isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngithole lokhu zanini okokudla so ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona ama-live note project nebesi bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise laba abafisa ukufuya mhlawumbe ngenxa yemakhaya abafisa ukufuya izimo inkukhu besenza ama-projects labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi benze ama-projects lawo nami ngathi ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje nami ngaqeda ngingomunye wabatsha imi-PhD kade ngakhula lami ngathi ngafika lapho esengikhona unganenzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini yiyoyenza ngiphilise nami kukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo kukampani le esiyenza siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kuprinta ama-t-shirt i-corporate for i-corporate where siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations amakampani nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngathi
kampani yami kuthiwa yi-Snowcat Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 epackage center kobulawayo ku-8 avenue le-5 street abafuna ukuthi basithinte bangasithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumber ezithi 0712333952
umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangela lendawo asikwaniseni ukuthi sigcine nathi xa sokufika isikhathi sethu ukuthi singabadala sikwanise ukuthi ilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu
okusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi olivalelisayo ngudaba kancube yise Washington DC.
Okwamanje-ke wathi singene kwezomculo lapho esixoxa khona lo Robert Sibanda umntaka George Sibanda umculi olodumo wacula ingoma elodumo ethi Gwabe Gwabe umthani wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele
Gwabe Gwabe kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda Gwabe Gwabe kuzwa
wena wazalwa ngawuphi umnyaka ye akutsho phela ukuthi ngekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi
thina ngekhaya simajaha amane intombazana eyi-1 so ubaba sasihlala laye khonapho enyimakwet wabhubha vele sihlala laye khonapho enyimakwet
usebenza
i-sugar refinery kodwa ngapha ecula imizi
ye umama-ke ungaphi umama kadesi
umama laye sashiya wabhubha ngo-1989
ye akusitshele imbali kababa lapho
ubaba khane ngawayitshaya kakhulu imizithi ngoba wenza izimangasibili khonapho ngama-16 up to 17 khane wenza izimanga umhlaba wonke jikelele e-amerika lao lase-UK
Ye, akutsho ukuthi ingoma sibile ayicula okuzwayo baba yipi?
Wenza izimanga ngoba ithaba wonke nje yayithakazelela ingoma ugwabigwabi.
Ye, akusitshethi khona manje lifisa ukuthi liyenzeni ngomculo kababa?
Athi sihlupha nje sibone ukuthi sihlupha siyawuphakamisa umculo kababa. Ngoba likhulisa nani kunomunye ufowethu la vele ekuculayo ese-Cape Town uphakamisa umculo kababa. Siwuphakamisa umculo kababa.
Ye, nxa sikhangela lizawuphakamisa njani?
Singawuphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshazi nezana siyaphinda sizitshaye futhi.
Ye, lizakwenza nini lokho?
Anytime nje sisimanje ngamenza anytime.
Ye, siyabona vele ugwabigwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi ngaphi kuyathengiswa. Kambe ngobani abathengisa ingoma leyi imhlaba wonke jikelele?
Ukuthi kudingayo ngoba kathethi sikhuluma sayi-SWP nase-Netherlands isama-copies lawa online. So asikwazi ukuthi ngobani abathola ama-benefits nayasetshengisi ama-copies ena lawo futhi siyawudinga okukhulele.
Gwabi gwabi guzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda gwabi gwabi guzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngizamthengela mabhanzi iziwiji lebanana ngizamthengela mabhanzi iziwiji lebanana. Gwabi gwabi kuzwa mfana ngile ntombi yami ehlala enkambeni ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebanana. Wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi. Mina eyami nansi ngilayo kona ngihlabela layo iseceleni laba lokhu ilalela. Ngizamthengela amabhanzi iziwiji lebanana ngiza kuthenge lamabhanzi iziwiji lebanana gwabi gwabi.
Ye, lapho likade limuzwe ekhuluma-ke ngu-Robert Sibanda umntaka George Sibanda wacula ingoma ethi gwabi gwabi. Sizaqhubeka phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo, kodwa kunjalo-ke khanya kulabantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababa George Sibanda, kodwa kwazi ukuthi imali yangkhona kuhamba njani. So umdeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani. Nxa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo-ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali.
Gwabi gwabi mfana asazi wethu wena ongena ntombi, sondela ngapho ntombi yami ulalele kuhle lapho. Ngizakuthengela amabhanzi iziwiji konke lebhanana. Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda. Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda ngizakuthengela amabhanzi.
Ye, sizaluqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Kuhlengwa abantu abalijumi lanhlanu abadikelelwe ngumgodi ePenalonga. Kukhuzwa abadabuka eZimbabwe abayala kule South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe. Bazondiswe ngokwenziwe libandla le-Patriotic Alliance. Kuyaxokozela kwele Zimbabwe ngenxa yohlelo lweGukurahundi okumele lukhokhelwe zinduna. Lingakhohlwa-ke ukusidumela incwadi zenu ze-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Zaphinda njalo +1 202 465 0318. olivalisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.